Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri obesethulela ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 27 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zebulilima West zithi zidaniswe yinduna yesigaba uMasendu obambe umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehlonitshwayo okwenzelwa imicimbi yenduna lokuthoniswa amacala.
Ngenxa ngeSaturday ngifika kuleyana ndawo ngayethuka, abantu bengitshela bethi sesilerali enkulu khona esigodlweni sabokhokho, esigodlweni esakhethwa ngabokhokho bekwazi ukuthi indawo ehloniphekileyo.
Kambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa i-diaspora bond luzasebenza na?
Kibaye bethumezela izimali zama-school fees, zama-rent, zama-basics ezokuthi abantu abalapha babe lempilakahle engcono. Balutshwane kakhulu abantu abalezimali, inkalakatha yemali.
Inkulungwane zabantu besigaba seFlorida ngapha kwele Melika sebebalekile emizini yabo ngoba abezomkhathi besithi kule yezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ian elizatshaya leli dolobho.
Bathi mhlawumbe lokhu azwayo kubonakale ozawenziwa ngu-Ian, njalo abanye bathi mhlawumbe sokudlule iminyaka engu-100 ungazwayo kubonakale lokho kuzawenziwa ngu-Ian.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zebulilima West zithi zidaniswe yinduna yesigaba uMasendu obambe umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehlonitshwayo lapho ukwenzelwa imicimbi yenduna lokuthethwa amacala. UMasendu ngusenetha njalo webandla lezanu PF kodwa ukudanisa ezinye izakhamizi ukuthi lindawo okwenzelwe khona umkhosi lo yindawo engamelanga yenzelwe ezombusazwe. Sixoxe lesinye isakhamuzi umnumzana Solani nje emnyama moyo ongumgcini sihlalo njalo webandla le-CCC esigabeni seMathepeleland South.
Salibonani baba Gandhi, ngithatha leli thuba lokudana okukhulu kakhulu engibone kwenzeka eBulilima West phansi kwenduna kubaba uMasendu. Ne-Friday kune-rally yezanu PF lapho kade behlabe izinkomo bamema abantu beBulilima West ubana babuye eralini. Okungimangazileyo leyo rali lethemba lomunye lomunye ovunyeliwe ukuyenza irali, but ngithe nganyanazelela ngathola ukuthi leyo rali ibizelwe endaweni engamelanga ukuthi ngomthetho nange-constitution yelizwe indawo leyo indawo eyakhiwa isizwe yakhela ukubana yomdabuko, indawo lapha kunkosi ekhulumela khona. Ubaba uMasendu induna kuleso sigaba ngaphansi ke Ward 7 eBulilima West. Kwakhiwa indawo lapho ukuthi nxa kunamacala kumbe kulezinto ezinye ezigoqela ezikhulunywayo ezomdabuko abantu bahlangane khona. Uyisimanga ukuthi sethatha indawo yabokhokho base Ward 7 eyenze ipolitik. Siyakwazi ubana ngusenator orepresenta ibandla lezanu PF, ubana ama-chief amaningi akuleyo ndawo. Kodwa ngizwa ngimangala ukuthi kambe shuwa nxa kuyiqiniso kuyiqiniso ukuthi uyinduna owakhethwa ngumdeni wabo owathi nxa bezalwa uNkulunkulu wabembesa ingubo yokuthi khona bangabomdabuko. Namhlanje sethatha abantu abakuleyo ndawo ebayenze kubana babe izano PF bonke indawo lendawo ilabantu mesuku ezichurch wezinkonzo umuntu yazikhethele inkonzo oyithandayo kodwa ungabona umfundisi esefake abantu ethempelini bonke bapendipende yodwa ethi le ipendisi igreen sebe ngabantu bezano finisile ngiqinisile ukuthi lalawo madlozi akuleyo ndawo kayekuthandi lokho njalo yiko kubuya sihlupheke ukukhoza ukuthi amadlozi noNkulunkulu ngase bebheke amadlwana senziwa yinduna yabantu asela kuvikelwa phakathi kwemikhuhlane laphakathi njengoba lasilungiselela ukubana uNkulunkulu esinike izulu ngaye nazelela amadlwana sathatha abantu wabokhokho abantu esabanikwa okhokho bethu sebadlalisa imadlwana ngizwa ubuhlungu kakhulu ingaba kungasiko ukuthi kona ngiqinisile ngithi into enziwe ngobaba uDube uMasendi ngilethemba lokuthi kona akujabulisanga abantu ngenxa ngeSaturday ngifika kuleyana ndawo ayethuka abantu bengitshela bethi sesilerand enkulu khona esigodlweni sabokhokho esigodlweni esakhethwa ngabokhokho bekwazi ukuthi indawo ehloniphekileyo indawo engela slogan indawo yabantu bonke abakhethwa othi bangaphansi kwendlu
lo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo isakhamuzi sebulilima West njalo engumgcini sihlalo webandla lesicc esigabeni seMathepeleland South njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sizamile ukuthinta induna uMasendu kodwa ubengadobhi ucingo kusukela ngempela sonto sizaqhubeka sizama ukumthinta Agambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa iDiaspora Fund luza sebenza na umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngempela sonto ukuthi lesi sikhwama siza kupha ithuba abahlala emazweni ukuthi balondoloze imali ezakuthi izala abantwabayo kumbe i-interest ngesilungu kube yiyo ephathisa izihlobo labangane yona imali izihlalele kodwa ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba kutshela uthi lolu hlelo lulakho ukungasebenzi ngoba iningi alithembi amabhanga eZimbabwe
uhlelo lolu ngibona njengani lungaba lohlelo olungaphumelela sibili nxa kuyukuthi bakhona abazafaka izimali zabo abafuna ukuyi-investa kodwa esikubonayo ukuthi abantu abaningi abathumezela imali lapha endlini ukuzoncedisa izihlobo labangani baye bethumezela izimali ezokuthi bancedise in the short to medium term ngitsho baye bethumezela izimali zama-school fees zama-rent zama-basics ezokuthi abantu abalapha babe le mpilakahle engcono balutshwane kakhulu abantu abalezimali inkalakatha yemali eyokuthi bathumezele lapha engxenye befuna ukuthi beyakhe izindlu kumbe za-invest nxa kuyukuthi bakhona labo yiwo abazancedwa luhlelo lolu ngoba ngokubona kwami abantu makhaza mela izihlobo labangani izimali baye bethumezela ukuthi abantu babe le mpila kahle engconywana so iyabe ingayethi imali enengakhulu yokuthi singayifakeli 9% profit ku-investor bond
manje ngokubona kwakho ubona ngani abantu bazalwamukela yini lolu hlelo phambilini lapho abanye kade bele mali emabhanga ivuka kusasa kwakhona ingasela ncedo
ngibona njengani kuzadependa ngokuthi uhulumende uyalithengisa kanjani uhlelo lwakhe uhulumende waseZimbabwe uludubo olokuthi kathembeki nxa sesikhuluma indaba zemali uyathembisa one thing esuke enze okunye okuthene so ngibona njengabe kuzadependa sibili nge-marketing ukuthi i-marketing yangkhona yabe injani njalo ukuthi izimali zangkhona ziyazivela bangapi engxenye bazanika ama guarantees amanye ukuze abantu abasafaka izimali lezi babe nethemba lokuthi nxa bengafaka izimali zabo ngathumezela izimali zabo nxa besesifuna bayazithola.
Manje ngokubona kwakho ikhona yini indlela kade ingasetshenziswa engaphumelela?
Angiboni njengani kungaba nenye izinhlelo ezithiyane ngalesi. Okumele kwenzakale ayisiyo ndaba yokuthi kumele sitshintshe inhlelo sidinge ezinye. Kumele uhulumende eme eqinisweni nxa esesebenza labantu. Kumele uhulumende athembeke. Kumele uhulumende abe le mithetho ezanceda ukuthi nxa kuyikuthi engathi uzasenzela lokhu njengabantu njengabantwana baseZimbabwe lathi siyawuncoma siyawuthemba. Angiboni njengani kungaba lezinye inhlelo ezingabuya. I-deficit uhulumende okumele ayilungise is a trust deficit, iyo engekhoyo uhulumende khathesi.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Butjera, ingcwethi ecubungula ezenotho, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Isikolo sakoBulawayo seFounders High School ngempela viki sibe lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamachumi ayisikhombisa savulwa. Ngesikhathi lesi sikolo sisakhiwa ngomnyaka ka-1952, sasingesabafundi abalegazi lesilungu lelesintu abazakala ngokuthi ngamakhaladi labesindiya, ilizwe lisabuswa ngabelungu. Kuthe ilizwe lithola uzibuse, savulelwa abafundi bembala yonke. I-Studio 7 ixoxelo nkosikazi Matilda Majena Hikwa, owake waba ngumbalisi okweminyaka elithumi lambili kulesi sikolo, njalo obengomunye abaqoqi balumthimba. Ngesizwe okugcweleyo kungxoxo ayenze loGainer Gumede Saidi.
Isikolo seFounders sakhiwe ngabantu abesikarati labesikula. Kodwa ngemva kokuthola izibuso eZimbabwe, isikolo lesi saphiwa uhulumende wasokungena bonke abantu. Isikolo lesi mina ngilothando laso kakhulu ngoba yikho lapho engenze khona umsebenzi wami wobunono obukhulu lokuncedisa ukuthi abantwana baphumelele ezifundweni zabo. Ngakhulisa lebizo le-Founders. So namhlanje kunje ngomunye wabaphathisileyo ukulungiselela umsebenzi we-70th anniversary i-Founders. Siyenzile i-70th anniversary, silungiselele sibili bekungelula ukuthi sithole amasosha ukuthi abuye azomatsha lathi. Bekungelula ukuthi sithole amapholisa azomatsha lathi. Bekungelula njalo ukuthi sicele bonke laba bantu abasincedisileyo ukuthi basincedise. Kodwa abantu basukumile ngobuningi babo bazosincedisa, wasebenzeka wafezeka umsebenzi. Sibonga abantwana ababefunda Founders kudala, labafunda Founders ngathethi, lo mama uMrs Moyo onguye umphathi wesikolo, lo mama uMamoyo onguye ebengisebenza naye ukuthi umsebenzi lo ufezeke, labo abanye bonke abade bekukomithi yokuncedisa ukufezeka komsebenzi lo. Esikucelayo kini mphakathi, labo bonke labo abafunde Founders phambilini, ukuthi sincedisane sithuthukise isikolo lesi. Thina ukwenza umsebenzi lo besifuna ukuthi sibe le mali engasincedisa ukuba sifake ama-tiles kuma-classroom angu-4. Senelisile sibili ukuthi sibe le mali ethile, kodwa hayi ayiphumelelanga ukufika kuleyo ebesifisa ukuyithi siyithole. Kodwa kungenani sikhangelele ukuthi lina bantu abafunda eFounders, lani bantu abathanda iFounders njengothando lwameni la, sihlale sisebenzisana neFounders. Thengisa kathesi ama-t-shirts nama-caps abeFounders. Silabantu abasincedisayo ukuthi seze imisebenzi yeFounders. Sicela ukuthi abakhona phandle khonapha abanothando nalesi sikolo abafisa ukubona isikolo lesisiphumelela babuye bazidleze babambe umama uMrs Moyo ocingweni lakhe 0773 380 098 loba babambe uSisi Themi Vinkosi ucingo lakhe 0782 434 363 lami sebengangibamba ngolwami ucingo 0774 405 007 kodwa loba ngiphandle kwe-founders ngiphakathi siyalithanda lonke siyacela usizo lwenu siyacela uthando lwenu siyabonga futhi Voice of America.
Alo-ke ngonkosikazi Matilda Majena Higwa ngomunye owake wafundisa isikolo se-Founders High School ubexoxa ecingweni ekobulawayo logeyina kumete sayidi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isigaba seMathebeleland North sesifake isaziso sokuthi sizasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amele ibandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. Lokhu kwaziswe ngumgcinisihlalo wesigaba seMathebeleland North uMnumzana Richard Moyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshele ibandla le-ZANU-PF ukuthi libandulule isisekelo sombuso welizwe esebandla ukuze kucace ukuthi engabusa okwamahlandla amabili ngubani ozamelama. Leli phephandaba lithi inguquko yesekelo le izamele igcizelelwe emhlanganweni webandla leli omkhulu owenziwa ngenyanga kaMpalakazi kusetshenziswa idale lamanene lamanenekazi iCouncil of Elders okuthiwa lizabunjwa. Okwamanje sekulithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanbonani, Sanbonani Studio 7, yebo hayi, ngiyaziphikela Studio 7, ngingu-Louis Kutuza, akunanto embi, onke kulungile, okukhona nje ukuthi yikho khona okubuyaluya lubakithi obusehlulayo, mangibheka nje vele ngidekile emakhanda, ngoba abanye abantu bathi bona hayi buso kawuye ebantwaneni, abanye abathi no umbuso kufanele ukuthi kubonakale ukuthi uhanja njalo kuqunywe, kodwa kukhangeleke ukuthi mina umbuso kufanele uthole ngumuntu olungile umuntu oleqiniso ukuthi uzakhokhela izimbabwe ngendlela ekahle ongasomenemene ongasokhrupha. We can just try ukhulume ngalaba sikhulume ngalaba sikhulume ngalaba ukuthi ubani. So into engikhangelea ngayo yikuthi we have to look at ourselves ukuthi singathwalwa ibhasikithi embi ebolileyo regardless ukuthi umuntu uzathini, kodwa mina ngicela ukuthi uNkulunkulu esikhangele asibusise sibe ngabantu abakahle. Into nje engikhathazayo inye ukuthi thina sesi-tribalism sesile tribe lezi too much okwedlula ukuthi amazwe amaningi ase-confused ngeZimbabwe. IZimbabwe is more confused. Abantu thina sinje sesilobandlululo olubuhlungu kakhulu oluthi lona umuntu uma umkhangele ethi izano tibishona umuntu uma imthakazi hayi vele imthakazi yiyo lethi bangamaNdebele uthi ma usithi uyakhangela abanye bathi bona no thina sifuna ukusebenzisa umfana omncane kumgabe bese siyaqeda lapho siqumilizwe. Hayi bantu, ayiso ndlela yokubusa leyo. Ilizwe libuswa ngendlela eyodwa. Let's pray uNkulunkulu asincedise sibone ukuthi kuzohamba njani umusa enkosi uJesu kuhlale kulungile. Siyabonga. Baba.
Studio 7, Studio 7, sabibonani bathatheli bethu bezindaba ezimnandi. Linjani makhiwami lonke lonke benjani? Hayi thina siyaphila ngilelayo ukhumalo ukhumalo abandawana zasebutwana ngiphila kuhle lonke yini ngapho. Hayi ngiyintimboniso kumbono kwami lapho kuncane undoda kamani uMnangazelo umani ngendlela eza ngayo hhayi ayenzika yenzikahle kathe siyenza ithatha abantu bonke ubagcwayise efulemathinini ifulemathina leyo eyicela iboleka futhi eyicele ngezayo efulemathina zokubolekwa ithatha imali yonke ebhadala khona ngala abantu babulawa yindla. Mina kanti ngombono wami kuthi ngayo kwendaba bethi besehla nje efulemathini bo bonke bese babagalele jele bonke babafake phakathi bebafake jele ngendawo ukuthi nankhange labadaba yena ubaba abantu amesabanye laba amaseli abanye bangkhona phakathi ukuthi uthi usejele phela izimbago ngale kuthi batshontsha uthuma amapholisa amapholisa atshontsha yiwatshontsha akula nto emasela ngale zimbago amapholisa atshontshayo imbhobho abantu bayithatha nga imbhobho yakhona ngale ngabona bebanja uzabe uthotha imbhobho ngeyeami ngeyamasotsha kanti ethi sebebagcwayisa eprimathinini khonapho ubuya labo khonapho uzotshontsha akulatshwale elandayo ale ikhuluma ikhuluma lokho kukhulumayo esithiwa lesafuna ukusipanyele uziphathelisa zona lesifuna ukukhuluma njengamakhiwa angasokhiwa asokhiwa umuntu lo umuntu omnyama ubonazela ukuthi lingazama ubuntu umnangagwa libizithi likhiwa libamba abantu amesipho hhayi ngiyabonga yotinti mbonisa umbono njalo thank you
lingabe linjani ku-studio 7 linjani kizo zonke indawo siyabonga basakazi ngokusiphathela lo msebenzi omkhulu kangaka nje kuphela into enzima likhuluma nomandla kwelekutswana ngisehaburone yayi ukuthi into esinzima ngelizwe lakithi alisilababusa abafaneleyo njalo kunye lo-president wethu njengalokho esemazweni sokufanana but into engikhala ngayo kakhulu nabantu bakithi ukuthi ngazi siyabambana ngazi siyabambana kakhulu sivusa ilizwe lakithi ngoba kwalesi sikhathi sokunzima kutshona sisasolana sidiyesisiye imithwakazi sokumele ukuthi ngazi siyabambana siphume le nto eyi-one kuphele engasiphilise engaba lekusasa lethu niyabona
sanibonani 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 nje ngibulise njalo ku-studio 7 ngibulise njalo ku-studio 7 hayi nami ngithinge ngifake wabo umbono nje kancane lana igama uThulani Ndlovu enkayi kondume isikhobokhobo isimanga nje uyezwa bethi bonaka abantu bezani PF uze bethi bona ama-sanctions aphazamisa into eziningi lokhu lalokhu lalokhu okwamanje dokandibone bathenge imoto ezingaki imoto senza malini lezo 400,000 imoto lezo khonapho uwakhanzi i-maternity ward eyabomama nje ukuthi babelethi belapho iyenza 37,000 eyodwa yona imoto ngabena 400,000 ake lingibonise khonapho lingisize balandeli be-studio 7 ukuthi izani PF yona qobolwayo kumbe ngithi ngibabi zinto ogawule bona nje basebenza kahle amakhandaba lapha ngengqondo le abaye beyikhuluma befakaza amanga nanzi phela into zisobala liblema lithi ama-sanctions but imali lilayo lisize into ezingenanamsebenzi zonke 400,000 imoto omama kufanzi angazi ukuthi ngelanga omama bangaki besifa ngendaba yokuswela indawo zokubelethela kuswelakala ama-treatment kodwa babhizi bayenza le ububoli lokobunje so ngiyabonga ngicela impendulo khonapho
livuka njani ku-studio 7 hayi thina siyavuka siyabonga abasibalela izindaba ezinhle abasitshela ngendaba ezimnandi ku-studio 7 zingancindezeli umuntu zingakhethi uhlangothi bengisela ukubingelela abasibalela izindaba ngithi linjani lonke ngibesembikeleni umama wami unamemori elufane eshabula laphana ithi kunjani ntombi yakonyathi hhayi thina sizithilele mbingeleli umazisa esenta laphana ithi kunjani mdala wami mazisa hhayi siyaphila mbingeleli abasetholotho bonke abakomashudula bonke abakomazisa ngithi linjani lonke lo khulumayo ngumzingaye dube wakomashudula kwele tholotho ngikhuluma ngisemawuni kwele butswana asambeni siyevota asambeni siyevota bantu benkosi asambeni siyevota sefaka kwapana lapho esikwazi khona sikhezithi kwapana ti siyabonga
siyabonga studio 7 njani hayi sicela nabo asibe bazokhayela ngezikolo beqale be uduvile primary school amatitsha afundise abantwana batshona bedlala amatitsha kona kuya ngo-10 esikolo hayi nxa ikhuluma ngisezwa sibili indaba lezokuthi laba bekubaza bazokhayela into zezikolo hayi ababuya sibili uduvile primary school hayi abantwana sithele nzima siyabhatala izikhulu fees abantwana bafundiswa ngitsho bantu studio 7 kanti sincede sibili bona abakhayela ngezesikolo bebe uduvile bezokhangela amatitsha kona amatitsha amatitsha tshona engekho esedorobheni etshiya abantwana bevodwa hayi siyabonga sibili ihlelo lezimali zingenzakala sithole zime uduvile primary school
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkulungwane zabantu besigaba seFlorida sebevalekile emzini yabo ngoba abezomkhathi besithi kule yezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ian. Leli zulu liza ngemva kokuba elinye njalo iyezi lezulu lesiphepha uHurricane Fiona litshaye amazwe esihlengeni ikakhulu ele Puerto Rico. Ukuhlaziya uHurricane Ian sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Isiphepho kumbe ngithi iHurricane Ian ukhanya uhlomile khathesi uselwandle kodwa abayibo abazingcwethi zomkhathi abayibo abatrekayo lama hurricane bathi mhlawumbe li hurricane nxa izalenda endaweni ezithize e-America uzabhidliza kakhulu. Abanye bakubabaza ukuthi kungaqhubeka ngendlela uyena ayiyo nangaleso sikhathi uma bekhangele ilihlo lakhe engasozabhodle, bathi mhlawumbe lokhu azwaye kubonakale ozawenziwa ngu-Ian. Njalo abanye bathi mhlawumbe sokudlule iminyaka engu-100 ungazwa kubonakale lokho kuzawenziwa ngu-Ian. Bakhangele ikakhulu ukuthi uzatshaya kwezinye indawo ezeMelika ezingajayelanga ukutsha ngama-hurricane. Njalo bakhangele le speed sewindi yakhona ngoba bakhulumela ukuthi kwesinye isikhathi ispeed singafinyela kuma 200 km/h. Njalo la manzi azaba khona khonapho bakhangela vele kuma 5 to 8 feet. So I think isikhuluma lapha ngamanzi adlula mhlawumbe ama 3 meters eyiwabe gcwala nje indawana yonke. So ngathiwa amanzi akhona le speed sewindi kuzatshaya sibili mhlawumbe ngathi abantu abadlula about 15 million bayebesendaweni esingathi mhlawumbe izaba impacted nguHurricane Ian. Bakhangelele ele Tampa, Florida ukuthi yilo elizatshaywa direct. Lapha bakhangelele khona ukuthi u-Ian uzabhidlizwa kakhulu. Then kulabo Orlando, Florida, labo Tallahassee, Florida, labo Jacksonville. Kodwa ukhanya hayi isiphepho lesi singeke kubhodla endleleni elwandle. Khanya sizabhidlizwa kakhulu. Sethemba ukuthi sizabhodla lesi siphepho.
Yena uhulumende wele Melika umbona ezilungisele yini kudaba lwe?
Ngombono wami mbona ngani uhulumende walapha uyakezame kakhulu ukuthi azimbele ukulimala kwabantu njalo lokuthi impahla yabantu ingalimali kakhulu. Ukwenza lokhu ngokuye-encourage abantu masinyane njalo ebaphe information ama-alerts ukuthi i-hurricane enje ingaphi njalo kumele benzeni. Kodwa kuvamile ukuthi abantu esingesikhathi bengalaleli abanye bephuzwe ukusuka endaweni ezithize begcine sebevinjelwa. Kulapho kujwayele ukuba khona ukuthi impilo zabantu zigcine sezilahleka.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni leNew York.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. izakhamizi zebulili maWest zithi zidaniswe yinduna yesigaba uMasendu wenze umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehloniphekayo. Ngambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa i-diaspora bond luzasebenza na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande. Nxa lifuna ukuzwa indaba zethu yanini ku-www.voaindebele.com. Sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7 ntambama.